okwakhathesi Dinga, singathula siyafa, singakhuluma siyafa, singatshengisela siyafa, kwangcono sithi sizamile.
Ngezinye indlela lithi okungayisikufa yikuphi?
Kakhulu akuphele ungasebenzi uphume etshele umhlaba wonke jikelele ukuthi akumelanga sidle inyama ngoba odokotela abathi kuqakathekile ukuthi sidle amambatatisi lembhida. Akungitshele elizweni laseZimbabwe wena uyakwazi. EmaNdebeleni thina umhlabathi wethu ngokufuya inkomo. Namhlanje siyazana zaseZimbabwe kuthiwa singakahli. EZimbabwe lapha sasile nkampani abakuthiwa yi-Cold Storage Commission eyayibulala inkomo eyayiyiyo number 2 umhlaba wonke jikelele yokuthengiseni inyama. Namhlanje sesitshele ukuthi thina singahli, kodwa yena simbone phakathi kwendiza mthina eleyo ndiza emnyama esidla amangqina esicwana athi thina sidle imbhida. Imbhida yangikhona leyathi sifuna afunde namagwila afuna siwadle lawa. Sizawalima ngani kasilamanzi? Laba esithi balamapulazi balamaplots asithi balemgodi. Umgodi wangikhona uzawumpompa ngani ungenamagezi? Njalo ukuthi uyethenga inhlanyelo yembhida leyo imali yangikhona kayitholakali ebhenki. Lapha ngezinye indlela akade funa ukutshela umhlaba ngokuthi uzasivulala sifuna singafuni.
Wona umhlahlandlela uChamisa afuna ukuwethulela uZulu weZimbabwe kuyiwa phambili, lingasichasisela ukuthi umumetheni kahle kahle?
Hayi, singayichasisela kathesa ngithi uyazi ukuthi kumele lizwe nxa vele indaba isiphumile kungonakala. Kazifana lokuthi uPresident Chamisa angasa-addressi abantu ebazisa ukuthi ufuna benzeni. So sizalinikela ilanga lakhe lapha azakhuluma nezalekana zaseZimbabwe lapho elizakuzwa khona ukuthi umunite.
Umeli weMelika eZimbabwe uhlangane losaphethe isikhundla sikamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga wamkhuthaza ukubana uhulumende kumele asungule inkulumo eziphatha uZulu weZimbabwe jikelele ezigoqela wonke umuntu, kudingwe indlela zokususa ilizwe edakeni eliphakathi kwalo. Lingathini ngalinkuthazo?
Thina njengebandla le-MDC akunamutabayithi lokhu esavela kukhethu, silokhu sikhankasa ukuthi akukhulumisane umlotha. Kodwa kuqakathekileyo yikuthi kumele sidinge umnamlankunzi. Umnamlankunzi lo ozabuya asincedise ukuthi sine kulolu daba. Akumelanga abe ngobambe ihlangothi yethu yiliphi, ukwenzela ukuthi uma seziphuma le migoqo ukuthi ilizwe zalikhipha njani edakeni kube lula. Manje basebenzile, usehambe waya kukhula izikhukhula zabameli abamakukhethe ngo-2018 badliwa ngalo kabala abalandeli babo ephalamenti. Yibo athi yena yibo afuna ukuxoxisana nabo, abe sethiya uPresident Chamisa onguye owancintisana naye njalo kulobu bufakazi ukuthi waphuma lamavuta amangaki. So lokhu kuyakhombisa ukuthi bavele bona ngabalaqinisa lokuthi bakhiphe iZimbabwe edakeni.